Uluka isahluko sechumilane. Wathi ekungeneni kwakhe ngesabatha endlini yomunye owayizikhulu kubafarisi uba adlelayo, babemqaphele. Kwakukhona umuntu phambi kwakhe owayelesifo esithiwa ngumbizankulu. UJesu wathi kuzazumlayo labafarisi,
kuvunyelo yini ukusilisa ngesabatha ingabe athi?
Kodwa bathula. Wasembamba, wamsilisa, wamyekela ukuba ahambe. Wasesithi kibo,
nguphi ongathi elobabhemu kumbe inkabi yakhe ewele emgodini angayikhuphi masinyane ngosuku lwesabatha na?
Bahluleka ukumphendula lokhu. Wasebatshela umfanekiso labo abamenyiweyo ebona ukuzikhethela kwabo izihlalo ezingaphambili. Wathi kibo,
nxa umenyiwe ukuza emthimbeni ungahlali esihlalweni esingaphambili, funa ngabe kukhona omkhulu kulawe omenyiweyo. Yena olimemileyo lobabili eze athi kuwe, mxekele lo, kube ngikhona uqala ukwehlela ngaphansi usule nhlolo. Kodwa nxa umenyiwe, hamba uhlale endaweni engaphansi ukuba nxa efika okumemileyo athi kuwe, mngane, yenyukela ngaphezulu, kube ngikhona ke uza kuba lodumo emehlweni abo bonke abasekudleni lapho. Ngoba ilowo lalowo oziphakamisayo uza kuthotshiswa, lozithobayo uza kuphakanyiswa.
Wasesithi kulowo muntu owayememile,
nxa usenza idili, ungamemi abangane bakho labafowenu lezihlobo zakho lomakhelwane bakho abanothileyo, funa babuye bakumeme labo beselisenanayo. Kodwa nxa usenza idili, mema abayanga lezilimi leziqhulu leziphofu uza kubusiswa, ngoba bangekwenanisele uza kwenaniselwa ekuvukeni kwabafileyo.
Wathi omunye kwababehlezi laye ekudleni esezwile lokhu wathi,
ubusisiwe lowo oza kudla ukudla embusweni kaNkulunkulu.
UJesu wathi kuye,
umuntu othile wake wenza idili elikhulu wamema abanengi. Ngesikhathi sedili wathumela inceku yakhe ukuba itsho kwabamenyiweyo ukuthi, wozani ngoba sekulingisiwe konke. Kodwa bonke baqala ukuzilandulela. Owokuqala wathi, ngithenge umhlaba, ngimele ukuhamba ngiyewubona, ngiyakuncenga akungixolisele. Lo munye wathi, sengithenge inkabi ezilishumi, ngiya ukuzilinga, ngiyakuncenga akungixolisele. Lo munye wathi, sengithethe umfazi, ngakho ke ngingeze ngeza. Isibuyile inceku yayibikela lokhu inkosi yayo. Ngakho ke umninindlu wathukuthela, wathi encekwini yakhe, phuma masinyane uye emigwaqweni lendleleni zomuzi, ulethe lapha abayanga lezilima leziphofu leziqhuli. Inceku yathi, nkosi, sekwenziwe ongilaye khona, kodwa indawo isekhona. Yathi inkosi encekwini, phuma uye ezindleleni lasezintangweni, ubacindezele bangene ukuba igcwale indlu yami. Ngoba ngithi kuwe, kakho loyedwa walabo abamenyiweyo oza kulizwa idili lami.
Kwakuhamba laye amaxuku amaningi. Waphenduka wathi kuwo,
uba umuntu esiza kini engazondi uyise lonina lomkakhe labantwana labafowabo lodadewabo, yebo ngisho lokusila kwakhe, angebe ngumfundi wami. Yilowo lalowo ongathwali isiphambano sakhe angilandele, angebe ngumfundi wami. Ngoba nguwuphi kini othi efisa ukwakha umphoshonga angaqali ahlale phansi abale izindleko ukuthi ulakho yini okokuqeda na? Funa ukuthi esebekile isisekelo angabi lamandla okuqeda. Bonke abakubonayo baqale ukumhleka besithi, lo muntu waqala ukwakha kodwa kabanga lamandla okuqeda. Loba yiyiphi inkosi eyakulwa lenye inkosi ingaqali ihlale phansi ihlole ukuba ilamandla yini ngenkulungwane ezilithumi ukuhlangabezana layo eza ile nkulungwane ezingamathumi amabili na? Kodwa uba kungenzeki, ingathi isekhatshana leyo ithume amanxusa icele okokuthula. Kunjalo ke yilowo lalowo kini ongadeli konke alakho angebe ngumfundi wami. Itshwayi lihle, kodwa uba ichwayise liduma liza kuvuselelwa ngani na kalisafanele lamhlabathi lomqhubu kodwa liyalahlwa ngaphandle nje olendlebe zokuzo akezwe